Toku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtozo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolesibili mhlaka 19 lwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje abamasonto okholo lwesiKristu bathi balomlando omkhulu abangawudlala ekulungiseni udaba lombhuqazwe wegugurawundi.
Into eqakathekileyo ukuthi kwaziwe iqiniso ngoba iqiniso lingumuthi.
Kule jaha elaganyulwa inyoka eselile lamalanga ayisithupha ifele emgodini.
Bangena ngasemgodini ngelanga basebebonaze ukuthi kule inyoka phakathi. Bathatha amanzi babilisa bathela bathiya iviki lonke. Futhi basebebuya kwesibini sebeqanti mhlawumbe inyoka siyafa. Bangena bathi wangena omunye waphuma wathi kayibona walandela omunye. So lowo kugcina nalowo ngiyomshone phakathi wangena-ke sephethe umkhonto bakuzwa sekomela phakathi.
Abalandeli bomsakazi weStudio 7 bakhuluma ababhekane lapho.
Athisa abantu bayalungiselela ukulima lokunye, kodwa hheyi kunzima izulu langikhona kukhanya ukuthi ikhona yini kumbeka likho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamasonto okholo lwesiKristu bathi balomlando omkhulu abangawudlala emizameni yokulungisisa udaba lwegugurawundi kanye lenkokheli yosiko. Amazulu aza ngesikhathi iCommission ekhangelane lokukhumisana umlota isithi isiqalisile ukubhada lolu daba lwegugurawundi njalo ithi isiza kuthekelela abantu abaphathwa kube ilumbhuqazwe. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenisibanda.
Ngibona ngani lokhu kuqakathekile loba ngathi vele bona sebephuzile ngenxa yokuthi lindaba nje indaba ibilokhu ikhulunywa ngayo njalo siyakwazi ukuthi thina isikhathi sabo sesingani sesidliwe ngumangoya ngenxa yokuthi likhomishini. Ngibona ngani ngathi ngaphambanisanga engxenye ngabe sisalelwe iminyaka emihlanu ukuze yenze umsebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi lumsebenzi umkhulu njalo lumsebenzi uqakathekile elizweni lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi kutholakale indlela yokuthi abantu besigabeni sangathi emathekeleleni laseyenkabazwe bathole indlela yokuthi kuvaleke isimo lesi esenzakalayo esombhuqazwe lokuthi bakwanise ukuqhubekela phambili ngempilo zabo.
Bakhona abantu besishoneni mfundisi abathi nxa kukhulunywa ngodaba lwegugurawundi lolu bathukuthele kumbe babuyele emuva ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu abayesiyindebeleni nxa bekhuluma ngalolu daba bathi kwakungabantu besishoneni bebulala abantu besindebeleni. Kambe kumele sikukhangele ngaleyo ndlela yini kumbe kumele kukhangelwe njengokuthi laba kwakungabantu abalutshwana kwakungumgabe labantu bakhe kuzanu PF abalutshwana abahamba bayahlasela emathebeleleni?
Ngibona ngani yikho kudingakala ukuthi lolu hlelo lube khona ngoba nxa i-National Peace and Reconciliation Commission izangena ebantwini iyezizwela ukuthi abantu bathini, bathi kwenzakalani. Ngibona ngani yikho kuzanceda ukuthi kathi vele lolu daba lwaluvelela ngaphi lusiya ngaphi. Singeke thina saphendulela abantu, kodwa niyakholwa ukuthi nalabo abangazwisisiyo ukuthi kwahamba njani. Nxa lindaba izafaka egcekeni kuchasiswe kuzwakale ebantwini abaningi ababa yingxenye yalokhu kumbe engingathi abasala belinyazwe yilesi sehlakalo balahlekelwa zimuli zabo bazachasisa ukuthi kanti vele ngobani ababebuye khonapho lapho ababekhona babethi baphunywe ngubani. Ikanti njalo hantshi i-commission isuke ebantwini izakuya nakubantu labo abazaqanjwa ngabantu njengendlela le sibone kusenzakala kwi-commission kaMogland ukuthi kuyadinga inxazombili ukuze kuzwakale ukuthi kanti vele iqiniso lingaphi. Ngoba enye into eqakathekileyo ukuthi kwaziwe iqiniso ngoba iqiniso lingumuthi.
Libona ngani umlando bani elilawo kulolu daba njalo elingawudlala ekulungiseni lolu daba?
Kuyadingakala ukuthi kube lohlelo oluzaba khona iNPRC ibuya ibe khona iNPRC ingasekho. Lolu hlelo ke siyananzelela thina ukuthi abamabandla abafundisi amachurch bakhona kuzo zonke izigaba zethu lapha eZimbabwe.
Umfundisi uSenisibanda ngowenhlanganiso yeChristian Alliance ubexoxa loNtukameli Nkomo weStudio 7. Ulejaha elaganyulwa inyoka ngolesine ngeviki epheleleyo eselilamalanga ayisithupha livele emgodini eLupane. Isihlobo labomakhelwane bathi sokwehlule labo abacitsha umlilo abe-fire brigade abavela ewange lezinye indawo ezijiyeneyo abazame ukuthi bangene emgodini lo kuyakhipha isidumbu sikaSandile Mguni weMkarabule village kuward 12 eGomoza. Umnumzana Mphithizeli Khumalo, omunye walabo abahlala duzane lo muzi lapho uMguni afele khona, uthi akusaziwa ukuthi abantu benzeni ukwenzela ukukhipha isidumbu sakhe emgodini lo ongemva kwendlu yokupheka.
Bangena lasemgodini ngelilanga base bebonaze ukuthi kunenyoka phakathi, bathaka amanzi babilisa bathela bachiya iviki lonke, futhi basebebuya kwesibili sebeqanti mhlawumbe inyoka siyafa. Bangena wathi wangena omunye waphuma wathi kayiboni, walandela omunye naye wathi kayiboni, omunye ma elandela wathi yena uyibonile phakathi emanzini ikodwa kathisisa. So futhi beve sebeluse umkhonto ukuthi mhlawumbe ma iphakathi bazayigwaza. So lo ukugcina nalo uyomshona phakathi, wangena ke sephethe umkhonto, bakuzwa segomela phakathi le futhi bezwa intambutha ayisela muntu, batsho njalo bona. Then kunaziyaba ukuthi usho ukuthi umuntu usefile, ikuripota kwabebantwini.
Njengoba sokule viki akula bantu abazame ukuthi bamhlenge khonapho, kumbe ngithi bakhiphe isidumbu sakhe
ukumhlenge? Hhayi, bazama sebathi bafona nge-following day kwazabuya imota zivela eluphale mhlawumbe amapholisa kuhlele ukuthi wabuye ezinye mhlawumbe sezivela koBulawayo. Namanje nje kulethe kulama-fire brigade efome wonke, asekube imoto eziningi kuthi lamhlanje wokucina ukweze abantu basande. So uze kwabuya umlungu ikhiwa laba abenyoka ufikile mpela la wazama ukungena mhlawumbe hamba abo 20 meters omgodi lo ngathi 49 meters. So uhamba ama-20 meters wathola ukuthi ngaseneli umzimba wakhe uyunjani uyisibhudle. So ucine esarendethi kakungeneki phasi balahle intambo bathi sebesarendile. Manje basekusele kungena izakhamuzi besesisukile kunasebeprepare ukuthi oyisihlobo omunye ozinikele ukuthi angangena. Ngemva kwethu sesisukile izindaba esizitholayo ukuthi ingenile wahamba 46 meters ngakhanye ukuthi ube le oxygen le eboshelwayo ukuba hambe phefumula ngayo. Ngisho ukuthi kuqambe iphayiphi le-oxygen bamntu sebeafithi phandle mhlawumbe basazozama futhi yena kuthi umbonile into eliyakhanya kodwa-ke nesanga kuyamkhipha. So futhi basalindilala kusasa bengeyifayimali lokucika laba sebekwenza seizakamuzi kuphela.
Singathi kuyaziwa yini ukuthi inyoka bani yena le engabe imgamule?
Akukabile qelisa kahle hle ukuthi ngabe inyoka bani, inyoka ma yabonwa ngabantu iphakathi emgodini isemnyameni. So kungakabi lo muntu ongashiye lo osebenza lapho la eseyibonile ukuthi inyoka bani. Ungazibona uma beyi-describe ahlambe kwabe bekhuluma nabelo abaziinyoka bona sebehlanekisenye imunye wabotaanjangibizo bathi inyoka eyabe iwele, kodwa sizakwaziwa ukuthi inyoka eweleyo iyahlala esikhadini iyabe isidlala.
Kuzalunga yini?
Kunzima manje ukuchasisa ukuthi ma sekayijela sebehlulekile ukukhipha ngoba ifemili okuzalwa khona umfana bathi bafuna umfana ephandle. Even nalaba abanikazi bomuzi ngoba umgodi lo ungaphakathi ekhaya, awukhona ngaphandle egangeni, ungaphakathi ekhaya ngemva kwekhisi. Awusacaci kahle ukuthi kwathaba kugqitshelwa umgodi oyi-49 meters wona ungaphakathi ngemuva nje kwekhisi, kuzahlale kanjani?
Umnumzala Mphithizeli Khumalo, isakamuzi seGomoza, ubexoxa leStudio 7 eseLupane. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi ibandla le-ZANU-PF lithi lifuna ukuba labalandeli abafika phose isigidi enkabazwe abalamaphepha ebandla le-ZANU-PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya eMashonaland West ukuyabonga abantu abavotela ibandla le-ZANU-PF laye kukhetho lukamongameli olwenziwa ngoNcwabakazi lonyaka. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Umnumzana Happy Mo Chitsiba owebandla le-MDC uthi uzaba lokulisana okumangalisayo uhulumende nxa ingabopha umnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leli. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Chronic libika njalo ukuthi umnumzana Mangaliso Ndlovu, umphathintambo wezamafekthali, uthi uhulumende kasoze afake umthetho wokumisa ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kweleZimbabwe.
Wemutoko siyakuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda lani basechipinge wabakuthwa ilezindawo ithuba lisesekhona iStudio 7 eye Voice of America imanyene labe media center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usile insuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolesithathu mhlaka 21 Lwezi kusukela ngo-6:30 kusiya ngo-8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Ningakuthwa ileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Yebo, manje ke sokuyisikhathi senu ukuthi phela likhulume lathi khonapha sizokuthi lifisani njalo lokuthi libhekane lani endaweni esijeneyo. Nxa ufisa ukuthi ukwenze konoko ke fitizela konoko ongazani ke kuthiwa record WhatsApp kwesithumela kunombolo ethi 0120246500318. So ke sesizadlala ke konoko okufisa ukuthi sikudlale khonapha emoyeni. Ake sizuthi lamhla abantu bathini.
Ngimudele indaba ncobe ngisuka enkayi yesigabeni sakwesivalo ngaphansi kenduna uSolomon Mahlaba. Mina ngasuka ekhaya ngesimo esomnotho esingazange sibe mnandi. Ngisuke ngo-2004 ngo-February ngibuya eBotswana. Ukuphila eBotswana kuyaphileka yekhona kodwa sinezinkinga eziningi njengabantu beZimbabwe ikakhulu endabeni yamaphepha okuhlala kuleli lizwe. Ayahlupha ukutholakala njalo ayadula ukwenziwa. Imali esiholayo thina njengabantu abasebenza kwethu incane kakhulu, ungeza ukwanelise ukukhipha imali engango almost like 5,000+ like 5,500 or 6,000 yokubhadala umuntu ongakwenzisa amaphepha lokuthi wenze ukwathi ke wena uhola imali lezi-2,000 ngenyanga. Yizi izinto ezinye ezibuhlungu kithi thina abantu ukuthi siphile, siyaphila yencane ngathi ngibe lenhlanhla ngathola umqhatshi wangiqhatsha wangenza lawo maphepha. Hayi, ngikuphileka ngono lwanxa nje imali yakho neyabi ngencane. Into ezinye singani yasivulala isimo esekhaya ukuthi bathi abasafuni ma-bond notes, so sofuna ama-US dollars, so kuyamele siwathenge ngapha ngemali edulayo sihambise ekhaya. Ekhaya afike lawo aphelele emoyeni engasabi levalue ngenxa yokuthi ekhaya akulanto ethiwe i-straight iqondile. Ukathi ke bekungaba kuhle ma kungathiwa ekhaya kule mali eqondileyo lathi khonokho esincane esingani sizama ukuthi sikubuthanise ngapha sesingahamba ekhaya sizama ukudala amathuba emisebenzi. Ngoba nginje mina bengingumuntu ebesebenza ekhampani yezicathulo i-footwear. Ngiyakwazi ukuthunga lo nkosikazi wami ule-certificate se-cutting and designing, like i-fashion designing. So konke lokho yinto eziphelele emoyeni ngoba ngapha senza imisebenzi nje yonke ongabe utholile. Sisebenze ezindlini, sisebenze ezingadini, sisebenze emapulazini. Kukathi-ke uyabe ungu-technician, but ngapha sizathi usebenze ukwenza ukuthi uthole ukuphilisa abantwana. Besifisa ukuthi nje ngaye siyaphathisana ezweni lakithi lilunge lathi sikwazi ukuthi sibuyele siyekwakha la esakha khona. Senze yonke into efaneleyo. Ngiyabonga.
Mina igama ngobukhosi Ndlovu lapha koBulawayo, okwamanje ngisendlini yayo iBulawayo. Inkinga thina esibhekane nayo napha eZimbabwe ukukhwela kwentengo yempahla ezifunekayo ezindlini lapha. Uyabona kunje nje sibhekane ne-holiday ebizayela eKhisimusi, kodwa-ke ubunzima esibhekana nabo ukukhwela kwentengo yempahla. Njengokwamanje i-Rand 2 kg yenza $8 okusho ukuthi-ke impilo iba nzima ithina ezizalwane zeZimbabwe. Masibhekane nokuthi masikila nje siyama extended family okumele siwasupporte basemakhaya ukhangelele emuli ohleli ngayo lapha kobulawayo ngokunjalo kusuka kube nzima ngemali eholwayo ama-$300-$400 awasakwani aseneli ukuthi ayithengele lapha imuli yakho lapho ubhadale irenti bese uyakhangela lemuli esekhaya ngokunjalo siyakhala kuhulumende ukuthi uhulumende ngasikhangelele into ezinjalo kwesise lezimpahla ngokuba impilo isuka ibe nzima kakhulu okwamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuthola ngiqhetha.
Igama lami ngumizezo ngela ebhinga. Kathesi abantu bayalungiselela ukulima lokunye kodwa hheyi kunzima izulu langikhona kukhanya ukuthi ikhona yini kumbeka likho. Umuma omkhadi izinto zinzima ithele nzima ngebhondi leli imali asiwazi ukuthi sizaphila njani kuleli lise lethu. Ngiyabonga ukukhuluma emsakazweni e-Studio 7.
Siyabonga kakhulu ke lingene phela emsakazweni kunapha ke lijobhele elifuna ukusitshela khona. Siyabona ke kulo Ruben Muzaza uthi livuka njani Kips. Ngivukile kakhulu ke mfowethu. Nkululeko Nkosi la ukhona Musa Mazibuko la ukhona kuzobuya lo Thembi Nkomo. Siyabonga kakhulu ukuthi likhona khona Gift Mkosi la ukhona ku Facebook sibukangele Bonwell Dube la ukhona. So ke nxa ufisa ukuthi ukwenze khona kwesifisa ukuthi usithumezele khona uthumezele kunombolo 801-202-465-0318 ngi WhatsApp leyo. Siyabonga.
Igama lami u-Esther Sibanda emculweni ngibiza ngentombi yabelungu ngiphuma eNkayi.
Ye okwamanje ke wathi sibone ke esijalo ukwenza xa sikuthi sikhangela ezemazweni amanye amalunga edala le-Senate akubandla nama-Democrats asephanyeke emthethwandaba udaba lokukhethwa kwamnumzana Matthew Whitaker ngumongameli Donald Trump ukuthi abambe isikhundla somjujisi omkhulu wakwele Melika. Kula bantu abacothoza ilizwe le-Turkey besithi likhala ngokubulawa kwe-intatheli zindaba kodwa ke kube sokusithi lona ilizwe livalele intatheli zindaba eziningi. Yebo manje wathi sizwe ke okuvela kwele Melika khonapha ke sithi Americana uhlelo lwethu esilwaziyo sonke. Ye uhlelo lolu lamhlanje lapha sikhangela khona izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika. Silobaba lapha ecingweni wathi ngizothi silobani. Kunjani mfowethu?
Ngikona kutubele njani?
Ngiyaphila ibizo mbani?
Mina igama ngukholwani.
Isibongo ke mfowethu.
Isibongo ngundlovu.
Ndlovini, akutsho ukuthi eMelika lapha ufike nini?
Nelapha eMelika ngabuya lapha ngo-2008. Ngabe ngizohlala ngoba ngasuka vele elizweni kungamanga kuthe so ngathi ngithola lokubuya lapha ngahle ngabuya ngokuthi oqonde ukuzohlala.
Ye, nxa sisibona ke impilo yeMelika lapha ungathi benjani?
Impilo yeMelika ukuyikhangela siqathanisa lempilo yasekhaya angingakayifananisi ngoba impilo yaseMelika ikhanya ngokuyikhangela kwami impilo eqondileyo impilo ephilekayo sibi.
Yes, ngathi wena nxa usebenza sibili uyabo usebenza umsebenzi onjani wona?
Mina ngiyasebenzela sibili lokuyibhizinisi kwami nami nasengizisebenza ngakho lapha eMelika.
Ye, uthengisa izwitsi, uthengisani, wenzani?
Mina ngile msebenzi wami engiwenzayo umsebenzi wokwezimota. Ukuthi njengoba kunje so nxa ungabe uthenga imota mina umsebenzi wami ukuyithatha lapho ekhona ngiyisa lapho emele ekhona nationwide.
So uyahamba sibili uma omude unendleleni lapha kume njani indlela zinhle?
Hayi mgogo mihle kakhulu, hayi mgogo mihle kakhulu, hayi khona kakhulu kakhulu.
Ye, singathi ke ngakhona okokwenza kuyaphileka sibili.
Hayi ngalokho engikwenzayo sibili, hayi njengona ngisitsho ukuthi ngihlezi sibili angikaze ngibe lehlupho engingathi emsebenzini engiwenzayo ngingabe lesikhalazo, hayi konke kubhalansile.
Ye, singathi ule muli ume njani khonapha nxa sikhuluma-ke ngawe sibili uNdlovu?
No, ngibaba sibe le muli sibili abantwana bangu-4.
Aha. So uthethe lo mama ukhona?
Uthethe lo mama ukhona.
Ye, so ke nxa sesingathi siphetheke ingxoxo yethu le lamhlanje ubona ngazani nxa sukhangeleke okwenzakala eMelika kwezokhetho kambe kuhamba njani uyakuthakazelela indlela okuhamba ngayo
usitshe zokhetho lowa mongameli
iye umongameli lamasenator into ezinjalo ubona njani okwenzakala khona
uyabona ke ngingazikhangela zokhetho ngwele America ngendlela engibona ngayo mina ungakawukhangeli ngendlela zokuba ngazo ungangabikwazi ukuthi kulokhetho ngalo lusenzakala ngaphandle kodwa xa ungabe sibukhangela ngelo zokuba ngazo sulandelela lapho sinanzelela khona ukuthi kulokhetho lungabe lusenzakala ngaphandle ikanti-ke nxa kukhangela ngokwasekhaya ngisho noma ungabe ungekho ngezombangazwe uzavele ubekwazi ukuthi kulokhetho lamhlazana noma kulombangazwe wombangazwe la uyabekwazi ukuthi kulokhetho lalaba abangasube embangazwe bagcina sebesibakwazi ngendaba zokhetho olebe lungaqondanangalelo abantu badubekile ekhaya kakhulu nxasikuqathanisa ngendlela zokuthi okokuvota lokho hhayi kusafunakala sibili kube nama-reforms nakungabe kukhangelwa ngendlela e-America okuhamba ngayo
ye so ke nxa sikhuluma-ke nge-America ngokwayo imelika ukuthi ukhetho lwangkhona alulakho lokho kuthiwa kuyatshontshwa amavoti kumbe into ezinjalo abanye bavota ngenyawo abanye bavota ngezandla abanye ngamehlo akunjalo
ngabe kutshontshwa hhayi kodwa emehlweni abantu mina angikaze ngibone kusiba lokuthudu-thudu kokuthi kutshontshwa amavoti ngaleyo ndlela ngaphandle kokuthi nje nxa njengangengathi phambilini nxa ungumntu wezimpangazwe nxa udlusa vele ukuthi nitshontshele
awuboni ke Ndlovu sibonge kakhulu ungathina lokusasa mnumzana
ngiyabonga kakhulu la mntu ube lelangalihle
livunga njani mthwakazi omuhle lamhla ke sikhona ngale ke kwele Botswana lapho sixoxa khona lesizalo lesezimbabwe wothi sizwe ukuthi silobani sabona mama
yebo tubeli njani
siyaphila kunjani mama khona ngapha
hayi mina ngiright
akusitshela ibizo lakho lesibongo
ngusikhathele nyathi ngilapha eHabron eButswana
uyenzani khonapho-ke manyathi
lapha ngisebenza umsebenzi wezindlini dubo obumeide esiwujwayele ngebala lokuthi maid house helper yiwo umsebenzi engiwenzayo lapha eButswana
usebenze ezindlini ezingaki
ngisebenza about 8 rooms house qalisa kusesemnyama sibili ngokota 2-5 ngiyetshayisa ngo-10 p m ebusuku
awuphumuli manyathi kunzima kangakanani khonokho
hayi vele awuphumuli uyavuka nje ngokota 2-5 uqalisa ulungisela abantwana besikolo nxa besiye esikolo wena uqalisa ukuklina indlu kodwa lapho nguwe lowo le mgami uyayazi la imisebenzi yendlini ayipheli uyabe lokhu uhamba laphana uthi uhamba laphana and umnikazi wendlwena akala stop uyabe lokhu ecomplaina kuphela sisebenza nzima dis
singathi kodwa kwebalinika yini imali khonapho manyathi
hayi imali akula lutho sibili ngoba imali mina engiyiphiwayo lapha tube i-1.3 yangikhona ngishayisa ngomgqibelo ngishayisa ngo-2 sometimes yabe ngikhona mphuma emsebenzini ngo-2 ngesande futhi ngiyabuyela emsebenzini sometimes uthole imgani kumele lifike ugezise imgani ngesande ungaphakulelwanga lokudla kwabo kodwa imgani yabo uyayigezisa
kunzima lokho manyathi pho-ke singathi wena
kunzima kakhulu abantwana basebenza ngaphansi kwesimo esinzima kakhulu kulelizwe
ye singathi okwakwenza sibili wagcina usenza umsebenzi onje kuyini wahamba esikolo kumba uzange uhambele esikolo
esikolo ngathi ngahamba tube ngama ngo-grade 7 ngoba abazali bami babengalamali so ngathi siyafika ku-grade 7 indaba leyani yokuholiswa amabhuku lamapheni yayisivaliwe ezikolo zezimbabwe abazali bami bengasebenzi bake bathaywa kakhulu ngegugurawundi uba bavele wayengaphilanga wakuwathaywa kakhulu ngegugurawundi wakutho ukuthi impilo yakhe yagcina iphelela ku-99 umama laye wahambahamba 2003 laye wabesikhiya so kwahle kwaba mnyama emuva laphambi
singathi-ke ulaba nawakho kumbule muli kume njani empilweni yakho
kunzima dube laba nama ababili one oyinkazana one ongumfana labo bagcina bebona ukuthi ngcono besuke kuleli yayilizwe bayephila bese-South Africa yikho lapho abangani baphilaphila khona akulalutho lakho kunzima ngoba nje ngafika umnawami ekhala ngokuthi usebenzela 200 rand ngelanga 2000 ngenyanga ngaphe loda ngaphe gada ngaphe labantwana so kunzima mna ndo mntwana oyedwa
hhayi siyakuzwa manyathi silethemba lokuthi kuza kulungela empilweni uvalelisa abalaleli ma
ngiyabonga balaleli lonke elindlaleleyo ngisithi lani eke sizamenini ukuthi next time shuwa nxa kubuya amavoti abantu beye bezama shuwa ingane iZANU-P F yasidlisa sometimes ngoba siye sileke ukusuka kiyo but siphila nzima kiyo athe sizamabhasi sebulala abantu ekhaya ngiyabonga
hhayi siyabonga ungathinelwa kusasa manyathi ye siyabonga kakhulu-ke umanyathi wothi siboneke esilakho lamhlanje kwezomculo sile intombi yabelungu nansike intombi Singu kota nemu ntene ngathani Ngathani kutsha ngathani
Igama lami u-Esther Sibanda, emculweni ngibiza ngentombi yabelungu, ngiphuma eNkayi. Amaphasaphasa phansi endulo umadliwa, umculo ngicula umaskandi, umculo nje engikhule ngiwuthanda kakhulu, yikho ngakhetha ukuthi ngitshaye wona. Ngoba yendlela engikhule nje ngiwuthanda, besikhule nje siwumamela nje umculo kamaskandi. Akusibantu besilisa kuphela abawuculayo, ukhona umculo wamabhi abantu besifazana wona lo nje engitshayayo, umculo abantu umculo abesimame loyo. Bekha bongani zoma umkhulu wabesimama, so umkhulu vele kune ngikhule ngiwuthanda kakhulu. Masengafisa ukuthi noma nje uma ngikhula ngiyithaye nje, ingakho nje ngicula manje umasikandi. Ezidinyweni ngisebenze nenkunzi yehlathi, ukhaya wamafika amahle. Ngikhula ngothando, ukuthi khona kunzima ukuthanda umuntu yena engakuthandi. Uthola ukuthi uyamthola umuntu, uzitshela ukuthi lo muntu lo sengimtholile mhlambe ukuthi mhlambe sakhe kade yena vele akakuthandi nje, akekho lapho nje nasenhliziyweni yakho, maybe nawe uzithandela nje abanye. Uthola ukuthi nje sithandana wedwa. Ngayibhala ngesimo nje, isimo nje nami ngabe ngisibona sisenzakala nje, ngayibhala nje ngesikhathi esincane nje apho engisali. Nakhona le ingoma engiziproducer ngayo emculweni, njengoba nje kuyi-albhamu yami yokuqala, ingoma yami nje lami yokuzazisa ukuthi sifile intombi yabelungu, intombi yakoJamela. Yena ayiphethe into eningi nje, kuzazisa nje ukuthi namhla ngifikile emculweni.
Siyawuza lapho umculo wethu sibili kuzwayo, kodwa-ke phela isikhathi lapha nxa sisebenza siyaphela sibili, kodwa-ke siyayibonga intombi yabelungu beshaya khonapha-ke ezikamasikhandi ungathelela kusasa mama. Sike singake hlukani ukuthi sikhangela ekathi nje silande kade sikhokhela namhlanje izindaba. Abamasonto okholo lwesikristu bathi balo mlando omkhulu abangawudlala ekulungiseni udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Kule jaha elaganyulwa inyoka eselamalanga ayisithupha livele emgodini eLupane. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje, asihlanganeni ntambama ngo-7:30 p.m. Sikhuluma khona ngezesindebele phela. Olivalisayo ngikhiphe Sidube.